Sokuyisika tisendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu nomhla ka 8 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota ama ballot box papers azabe ekhona endaweni eziqhutshwa ukhetho lama by-election kusasa enamabizo amalunga alo. Amapolisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu abakade besemabhasini bengene kweleSouth Africa bengelamaphepha iningi labo kungabantwana abakade besiya ebazalini. Kulo wesilisa weBindura salamaviki amathathu evalele esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa usebulele ilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu 130 abakade besemabhasini bengene kwele South Africa bengelamaphepha. Phakathi kwalaba bantu biwa kulabantwana abangamachumi phose ayisikhombisa 77. Sixoxa ngalolu daba lolizwe Dube owenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans in South Africa.
Into esidabula kakhulu singasizizalwane zethu zaseZimbabwe zisidabula kakhulu kakhulu sikuzwisa ubuhlungu uma kuthi abantwana bezovalelwa bezama ukuthi bezobona abazali babo. Kubuhlungu kakhulu ngesikhathi lesama holiday umuntu abebhekele ukuthi uzojabula labantwana bakhe.
Kuyini ke okwenza ukuthi abantwana nxa besiyabona abazali bebe bengelamaphepha eneleyo lapha?
Okunye kudalelwa ukuthi abanengi abasuka emakhaya basuka ngokudubeka bengiyabanye abalamaphepha bangaba elokungena eSouth Africa zotholta abanye basebenzisa amaphepha angapha angekho lawo emthethweni. Yikho sikhala kangaka sikhalela ukuthi sibe lamalungelo lathi sibe lezinto zethu ezifaneleyo.
Nxa abantwana ke sikhangela emthethweni behamba beseqa imingcele bengelamaphepha eneleyo kuba lengozi ke laphana yokuthi nelisi ukuba bengabanye abajontshiweyo nxa abazali bengekho. Ukubona njani lokho?
Hayi, mina ngibona ukuthi abantwana bengatshontshwa iningi iminyaka abantwana behamba bengena besiza ngapha ngezinye indlela lokho ikucindezelo lokho okwenzakalayo ngoba lo muntu osuke nabantwana uyazi ukuthi umntwana umusemzalini wakhe. Lo muntu ubhadalile ebhasini, ubhadala imali epheleleyo, ube kunelungelo ukuthi ebona ma ukuthi babamba ababophe lo driver lo bemtshela ukuthi okay le nto le eyenzakalayo asiyifuni, anqina ubuyele labantu.
Abanye ngabathi hathi iSouth Africa ayila a problem lapha bathi hayi ukudula ke kwama passport ngokunye okwengeza udubo lolu ukubona njani?
Yikho vele lokho vele ngoba ipassport siyadula manje. Ipassport lethe yona le umuntu abeyihola ngase South Africa ayifiki kule amount le ekhulunywe yi-president yethu. So yikho abantu bezobuya ngama border jumper ngoba abayenelisi ukuthi bathole le mali ukuthi bethathe ipassport.
Lo ngumnumzana Lizwe Dube wenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans in South Africa obexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg.
The Voice of America, VOA.
Ngulo wesilisa weBindura oselamaviki amathathu evalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa usebulele ilizwe njalo walethela uZulu weZimbabwe udubo olukhulu kanye lokuthi kugcwele amasela kubandla leZANU-PF. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi aphakathi kokulwisa ukuthi umsolwa uMnumzana Patrick Kingirasi akhululwe ngoba ebotshelwe ize. Baningi abantu asebebotshelwe icala elifanayo ngaphansi komthetho we-Criminal Law Codification Reform Act okuyinto ezazisenzakala kakhulu njalo phansi kombuso kamuyi uRobert Mugabe. Untungamela inqomo yeStudio 7 uxoxele lunga leTripusi umnumzana Sweden Chirodza, yena othi ukubotshwa lokho kuveza sobala ububi bombuso kaMnangagwa.
Nxa sokukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu, lokho osekwenzakala yinhlamba, yikuyeyisa abantu, kuthatha abantu angani yizigqili okwenziwa nguMnangagwa. Kwakuvele kukhangelelwe ngabanye kwamanye amazwi ukuthi kwesinye isikhathi uMnangagwa uzaletha inkululeko kwelethu ilizwe, kodwa thina sasivele sikwazi siyazi imbali kamasuku loDabengwa ababothwa bengelamacala, uMnangagwa engu-Minister of State Security, abantu babothwa iminyaka eminingi, kwaba labo Job Sikhala abavalelwa phakathi bendleniswa entolongweni bengelamacala bengaqinisanga njalo kungelasigwebo. Now nxa sesikhuluma ngendaba ezokuthi umongameli umuntu uyakhuluma yena ethi kwehluleka, sikubiza ngesikhiwa sithi freedom of speech, okutshengisa ukuthi yinto ekhona kumalungelo oluntu ukuthi umuntu amele akhulume ekhululekile, kadidisanga phela umuntu ukhulume umbono wakhe. So lokho okwenzakalayo vele kuhle kufake sobala ukuthi owayenguye owayedunga abantu, enguye owayebangela ukuthi libizo likaMgabe lingcole kangaka, nguye yena lowo Mnangagwa lebandla lakhe abalibizwa ngebizo lokuthi Lacoste.
Lina njengebandla eliphikisayo Mnumzana Chirodza, kuyini elikwenzayo ukuvikela abantu ukuthi bengabobotshwa mahlayana bebotshelwa ize? Kuthiwa bathethisa umongameli kungela nhlamba bayikhulumileyo njengalumlisa osentolongweni sikhuluma nje.
Nxa sikhangela into ebayibizwa ngemthethweni abayi-president, kulezi nqumo ezalethwa izinkantoli i-High Court ne-Supreme Court zikhulula abantu ababebotshiwe. So lokho sokwenzakala kuse utshengisa ukuthi akukho emthethweni, ngoba imthethwandaba imele ilandele lokho okwayethulwa kudala. Kodwa esikubona yikuthi osokwenzakala yikuthi abantu sebebotshwa nje mahlayana behlala ejele mahlayana kungelacala eliyabe likhona. Sisho ukuthi sesiyizigqili zezanu-PF, siyizigqili zikaMnangagwa lapha ezweni.
Ngesikhathi sikaMgabe baningi abantu ababebotshwa bebotshelwa icala elifanayo, okuyinto eqhubekayo phansi kombuso kaMnangagwa. Ungathini nxa uqathanisa imibuso yomibili?
Ngithemba mfowethu uyakhumbula ukhona owakhuluma waze wakhuluma amabala angayenziyo okuthethisa uMgabe, bambiza bethi nguLumumba kodwa wayokhulula. Manje lokhu okandoda lo umuntu osikhulumela umbono wakhe kathethisi, kusithi ukuthi umbuso kaMgabe wawukhululekile, awukaMnangagwa ngundoda kusadalala abantu babanjwa ngamandla.
Umnumzana Sweden Chirodza ngowebandla eliphikisayo ele-TCC. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Believer Gawule.
Umuntu oyephula umthetho uyabotshwa ngoku, kungakhathalekile ukuthi umthetho lowo obusayo nguMnangagwa kumbe obusayo ngubani. Obusayo wonke umuntu obusayo izwe lethu leZimbabwe lile mthetho yalo. Kodwa-ke mina into emangalisayo kubona amagqwetha nalawa anjalo angafuni ukuthi umthetho welizwe ulandele. Umuntu nxa kuthiwa engathethisa umongameli uyabotshwa. Umthetho nalolo khona kwangaanosuse kuqala bese sikhuluma ngawo vele ungekho, kodwa umthetho nalolo ukuthi yona umuntu engathethisa umongameli upresident welizwe yikubona umthetho kathesa kulelokuzeni umthetho okhona ovike even umongameli ukuthi kabotshwa esesihlalweni, kathonisiswe esesihlalweni, ngokunjalo yimthetho yelizwe liyala ngoko.
Kodwa baba Gawule, nxa sikhangela inhlamba lomuntu okuthiwa wathethisa ngayo umongameli, kuthiwa wathi yena abantu bayahlupheka eZimbabwe ngenxa yokwehluleka kukaMnangagwa. Ekhaya egumeni abantwana nxa belamba kusolwa ubaba nxa esehluleka ukukhusela imuli, ukusola uMnangagwa njengoba engumongameli kuyinhlamba ngandlela ba?
Hathi ukusola uMnangagwa kwashiyo inhlamba, ngoba umuntu wonke ulelungelo elikhona ilungelo lakhe esithi thina ilungelo lokuthi akukhulume kodwa engathethisana freedom of expression umuntu umele express ngendlela afuna ngayo kukhona kusikelo sombuso seneso ungathi iZANU PF kumbe ukusola iZANU PF ngalokho lalokho ayishukuthi udalicana ba ungasola even umongameli even emarali nento yawuzwa abantu beadvisa bethi hayi umongameli ye sesilekile lapha lapha ingane inkomo bazake beboshe labo abantu abanjani mina angikukholwa ukuthi kuyikho khonoko kuphela ukuthi khulume wathina umnakaba isilekile sekukhona inhlamba ayikhulumileyo ngoba into eyibotshelwa yikuthethisa umongameli kule nto enzela yona nkomo akula kuthethisa lapho ngumuntu osayo laye osola olensolo yakhe ngayo umongameli esola ingubo eceleni kwakhe nxa umuntu we-opposition akwaziwa so uyabe ekhuluma umbono wakhe kodwa ngokuthi nxa esebotshwa obotshwayo ngothethisileyo kumele sikwehlukanise khonapho engxe labo bambophayo kulokunye angakukhulumiyo enxa wathethisa kodwa sokungazwakala kuthi nxa ise siyafika ekhoti nxa engala cala athethisanga wavela bamkhulu lekhoti ubaaqala nxa umuntu eyenzendalo
ngokusho kwamagqwetha yiyo inhlamba yena leyo eyakhulunywayo ukuthi umnankagwa uyehluleka njalo sesike sakubona kwabanye abantu babagawule ngoba kayisuye owakuqala lo sebebaninga sebebotshiwe betheswa amacala afanayo nxa beyabe bethe basola okwenzakala elizweni basola umnankagwa ukuthi uyehluleka baninga sebebotshiwe phezu kwalokho
kodwa nkomo ngithanda ukuthi ngithi ngilethe lokho ngibonile ngesikhathi sokhankaso lapha i-opposition ibithi nxa i-addressa noma ngaphi bebephuma langaphi lakumabonakude bebephuma bekhuluma besithi umnankagwa sehlulekile ukuthi sokuyiZANU PF yehlulekile lapha kodwa zange ngibone umuntu obotshwayo
umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU PF Abalimi bakhuthaza ukuba baqhubekele phambili ngokuphendula insimu ukugebha amagodi lokunye kodwa bengaqali ukuhlanyela. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi izulu lingakaqali ukuna njalo abanye abalimi sebelahla ithemba njengoba izifuyo zingasela manzi lamadlelo. I-Studio 7 ikhuluma lomqondisi wenhlanganiso ye-Agritech Samathebelele North umnumzana Dimsani Nyoni.
Okokuqala kuyinzama ukuthi nxa kuthiwa ngumnyaka elimini kumbe le minye nje iminyaka kuyenzakala ukuthi ngokuguquka kwesimo somkhathi iphuze ukuthola izulu khathesi abantu abaningi sebetho besithi yindlala kodwa kulihlu lethu sikukhangela ngokuthi khona izulu seliphuzile ukuqala esiyakuthi ngesilungu i-late start to the season. Izulu liyalikwenza ukuthi liqalise libuye lihambe lithi selisiyavuka kwesinye isikhathi sibe sesithi hayi lapha kube yi-fall start but khathesi i-late start liphuzile ukuqalisa ukunezulu. Ubuzima bakhona nje ukuthi liphuza nje ukuqalisa indawo eziningi ezinjengabotsholotsho onkayo olusane omango ulilima ngapha kusiye eGwanda bavame ukuthi basizwa lizulu lokuqala leliyana elitiwa lihle ligeleze lingene emadamu kube lamachiki izifuyo zibe sezithole kunathi pho ngenxa yokuthi akwenzakalanga lokho abalimi indawo eziningi baphakathi woduwo lokunathisa izifuyo osokudinga ukuthi sigebhe emifuleni lapha sizinathise inkomo sizikhelelele sizinathise kudinga njalo ukuthi lapho esiyabe silomunye wethu lomgodi singedisane laye ukuthi kupontshwe amanzi okuthi izifuyo zethu zithole ukunatha emadlelweni nakho akusela lutho kungasela lutho nje emadlelweni sokudinga ukuthi abalimi aluka kuvuma sithenge utshani sithenge ukudla kwemavinkilini lokhu okwezifuyo sibe sizipha nje mbijana ama-2 kg 3 kg nenkomo ukuthi ziphile kuze kuyefika isikhathi ezikhalisa ukuna sibe sesikhulekele ukuthi liphethe libuyile singakaduli o 20 December kona palile selisewuli.
Abanye ngabathi bona ku singaqala na ukuthi silime izulu bese lisithola phambili laphana.
Okunye ndinga ngichasise ukuthi nxa liphuza ukubalisa so izulu okwenzakalayo ukuthi siba lama lesikhathi esifitshane esokulima sivuthise isilimo. Ngakho kuyabe kufuna ukuthi kuyabe kufuna ukuthi khona ke nxa singaqalisa ukulungiselela kathesi ukudepha amagodi lokhu esikukhuthaza ukuphendula laba abafuna ukuthi basebenzise inkabi lokhu esikukhuthaza kodwa-ke ukuhlanyela asimeni sihlanyele sekulezithengiselo eziqinileyo ukuthi lalo bazikhipha isikhathi kade izulu lingazi.
Lo ngumqondisi wogada lukahulumende olubona ngezokulima olwe-agritechs emathebeleleni North, umnumzana Dumisani Nyoni. Impi phakathi kwe-Israel lebutho leHamas lafaka kuluhlu lwamaqembu amalwecatsha adlulisa amalawulo amaterrorist iMelika iqhubekela phambili iqina. Kule mibiko ethi unina womeli wePalestine eZimbabwe, umnumzana Almasiri, ubulewe ekubhonjweni kwelinye lamadolobho eGaza yi-Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo owehlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu.
Okwenzakala ePalestine kuyinto ebuhlungu, kuyinto embi kakubukeki. Ukufa kwabantu akukaze kwaba yinto enhle. Lapho abantu abangavumelani khona kuyakhuthaza ukuthi abantu bahlale phansi bexoxisane. Kodwa indlela abantu asebesifa ngayo ngoba hanti kathesi ubuza ngomama lo. Mina ngithanda ukuthi sikhangele anyone nje ngoba wonke umuntu ulelungelo lokuphila. So okwenzakala ePalestine kuyadanisa.
Ye singabona kusiba lokumiswa kwempi emadizaneni na.
Yebo, impi ingama emadizaneni kumbe iqhubeke. Osokuqakathekile ukuthi amazwe angomakhelwane umhlaba wona uphathisa njani ukuthi kube lokuthula. Ngoba uma abantu ababili besilwa kakhulu kwesinye isikhathi belamandla abongu-2 okwese kudingakala ngabantu abangaba ngomlandankunzi. So kudingakala ukuthi umhlaba, amazwe omhlaba angatotozele kodwa bancedise ukuthi kumiswe okubulawa kwabantu.
Sizwe inhloko ye-United Nations isithi yona kungaba lodubo laphana olu yenelisa ukuthi lungasalungiseki nxa impilo engaqhubekela phambili. Sithi ukutshaya kwe-Israel laphana kungenza ukuthi kube lenzondo enkulu ezatshiya kuqhubekela phambili impi yokuthi ihama iqale nje futhi ngemva kweminyaka. Ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ngoba abantu kuma betshayiwe akayi besele ngemva kwezikhathi bayakhangela ukuthi abantu labana basenza lokho. So njengoba basenza lokho thina senzeka. So abantu bayahlala labo ngemva kwesikhathi becabanga ukuphindisela. So ngibona ngazathi kokuqakathekile ukuthi into leyi imiswe masinyane ngoba abaselwe ngabafowabo izihlobo zabo. Labantu nje makhelwane uma siyisizwe siyaphilelana. So uma kuyikuthi abanye bethu babulele kakundluluthi songukukhohlwa ngakho nje khangele eceleni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elela amalungelo oluntu ebhethu likaZulu. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota ama-ballot papers azebe ekhona endaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by-election kusasa azabe lamabizo amalunga alo njengoba selikhweze e-Supreme Court isicelo sokuphikisa isinqumo se-High Court sokuwavimba ukungena kulolu khetho. Umthethandaba we-High Court unqume usekela isinqumo sozithi ngunobhala jikelelo eshipu somnumzana Sengezo Chabangu esokuthi bonke abaxhotshiswayo edale lephalamende lakumakhansila bengavunyelwa ukuncintisa kukhetho lwakusasa. Abekhomishini ebona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission babika labo besithi sebedinde amaphepha amatsha okuvota angela mabizo abe triple C axotshiswa ePhalamende nguThabango. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Ekhuluma emhlanganweni awenze lentathelisindaba eHarare, isikhulumeli sebandla le-CCC, uMnumzana Promise Mphananzo uthe ibandla lakhe likhangelele ukubana abekomishini ebona ngezokhetho eYezek kayisoze ikhiphe amabizo amalunga ebandla lakhe emaphepheni okuvota ama-ballot papers azabe sendaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by elections kusasa. Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo weZEC uMnumzana Rodney Kiwa utshele iStudio 7 ukubana kudala sebedindile ama-ballot papers lawa angasela magama abe-CCC axotshiswa edalela ePhalamende ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla uMnumzana Sengezo Jabangu. Lanxa isinqumo esethulwe ngumthethandaba owe-High Court izolo sisekele isicelo sikaJabangu sokuvimba amalunga lawa ukuba engancintisi kukhetho lwakusasa lwama-by elections bekungela bizo likaMnumzana Munyaradzi Phibione kufa kutizwi obengummeli weMabhukuta Fara izolo kodwa namhlanje beselikhona okutsho ukubana ngasenelisi ukuncintisana lo Mnumzana Scott sakuphanya owezano PF. UJabangu sonke isikhathi lesi ubetshela abantu labezindaba ukuthi kwaba liphutha ukufaka igama likakufa kutizwi kuluhlu lwabaxotshiswayo edale ele-National Assembly kodwa isimanga namhlanje ibizo lakhe libonakale selikhitshwa emaphepheni okuvota. Ingcwethi ezibona ngezemithetho yokhetho ezenhlanganiso efana leyeZimbabwe Election Support Network zithi imithetho ithi xa kube lokuphikiswa kwesinqumo somthethwandaba waphansi owe-High Court njengalokhu kungafakwa isicelo sokuphikisa edalela phezulu ele-Supreme Court yonke into kumele ihle ime andubana idalela phezulu seliphe elaso isinqumo. Abenhlanganiso ekumsebenzi wokufundisa uzulu ngamalungelo abantu kwezokhetho eyeZimbabwe Election Advocates Trust bona bathi lokhu okwenziwa ngabeZEC lohulumende yikwephulwa kwelungelo labantu okungazake kubonakale njalo yikucindezela abantu beZimbabwe. Ukhetho lwakusasa olwama-by elections lwenziwa ukuze kukhethwe amalunga edale ele-National Assembly ethatha izikhundla ezigabeni ezithoba munemunye ezibalisa iMabvukuta Fara, Bhinga North, Lopane East, Cowdery Park, Bulawayo South, Lobengola Magwegwe, Bite Bridge West, Nketa, Nempopoma, Mzilikazi, lamakhansela alishumalane. La nxa abe-CCC besithi konke okwenzakalayo elizweni yisihluku esingakaze senzakale emazweni omhlaba njalo yimisebenzi yabezanu PF. Bona ke abezanu PF bahlala bekulandula lokhu besithi kabalani lokwenzakalayo ngokuxotshiswa kwabe-CCC edalela ePhalamende lakumakhansili kodwa kuyikudonselana kwamandla okukhokhela i-CCC belisana bona ngokwabo abe-CCC.
Ichi waza waza Friday my darling, waza Friday umsebenzi uphokile, waza waza Friday my sweetie.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba nomculi ogxile kumdumo kamasithandi ozibiza ngokuthi iphothamanzi lakwamathe ephethe idlalade lakhe lakuqala nangu exoxa lontungameli Nkomo owe-Studio 7.
Yeah. ngiya kunyelela esizweni sangakithi kwamthakathi nje nesitudio sethu esifundelela lazo. Mina ngihamba esigodini, ngibuya esigodini la ngibuya khona nginokuhlala futhi lapho Bulawayo. Emculweni ngifike khona ngonyaka odlule last year 2022 ngifike emculweni ngikhipha i-album enesihloko esithi Uhlaka onengoma ethi Uthenga.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abantu abafisa ukuxhumana nami noma ukuthenga umculo wami usatholakala kimi kuphela. Umculo wami uxhumana nami kunombolo ethiyona 0761803166. Ubotha manje uzongithola lapho ngixhumana nawe. Sixoxe nje umculo wami uwuthole ngendlela ofisa ukuthola ngayo. Okwamanje ngiseSouth Africa.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli bomculo nje ngibashiya nokuthi siyabonga nje isapoti abasinikeza yona since siqale ukungena emculweni kuze kufike nje khona manje. Hhayi, abanye basisapota mpela ngothando. Siyakubonga futhi lokhu siyakujabulela nakhona ukuthi akuhlale kunjalo. Nabangakabisazi nawo ugcineni bagcine besazi. Bagcine besazi ngoba baningi nabo abantu abangakabisazi. Njalo ne-Studio 7 siyasicela naso ukuthi singenelele siwudlale nje umculo wethu. Sikhombise abantu ukuthi bakhona abanye abaculi nje bangakithi nabo abasafikayo.
How not to be troubled?
Sibonge uNtungameli Nkomo osithe uhlelo Woza Friday sizathola njalo nihlelo ngeviki ezayo. Ku-Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa kusasa kanye lokuthi ibandla le-TCC lithatha amanyathelo bani ukuze lingahlahlekelwa izikhundla lezi njengoba amalunga axotshiswa edale lephalamende esevinjwa ukuncintisa kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.